Kusemuntini ohambileyo njengomuntu ayevela kubulayo ngithe ngivela khonale ngabiza omama bendawonye labo baba emhlanganweni wakhona ukuthi ngikhulume ngokuthi izinto ezifanele zibe khona ukuthi esibe sikhuluma ngazo khona le kuyini kuthiwa omama bangancedwa njani ngamanzi angatholakaliyo kuthiwa omama bangancedwa njani ukuthi bazithuthukise bengahlali bengela ntuthuko futhi njalo bangenze njani ukuthi labo bangene kupolitiki njengoba thina sasihambile singama-politicians ngabangenisa kwenye i-training omumama bama-districts ama-constituency ahlukeneyo bafundiswe ngangilabo mama engangisebenza labo ababili ababetrena omama ukuthi benze osepa, benze amadrinki, benze lokungamakhekhanyana ukuthi bathengise, bazuze imali zokuzisapota bona. Abanye basikuthatha lokhu, sebengobusiness woman ngoba sebethi bangenze okungamasepa kwabo, bakuthwale bayekungenisa ezitolo, besenzela ukuthi babe lezi mali. Kuyafundiswa khona lezi zinto eziningi lokuphatha imizi. Mina ngiyakuchathekela ngithwa beParliament ukuthi i-nutrition ukudla okulomsoco yikho kuthuthukisa abantu belizwe besigaba abomuzi.
EleZimbabwe lalo liyalithole ithuba lokukhuluma yini kulomhlangano?
Ngomnyaka ophelileyo iZimbabwe yahle yaba lesigaba sayo indlu abahamba bayatshengisa ukuthi eZimbabwe kwenziwa lokhu lalokhu. Okunye futhi kuya ngabantu abahambileyo. Phela abantu bayaphonga ukukhethwa njengoba bayafuna emhlabeni lapha. Bayakhetha nje bafike bazithulele khonale bangaze bakhuluma lutho. Sifanele ukuthi nxa sihambile khonale siyekhuluma ngokwenzakala eZimbabwe sesiphambili kulamanye amazwe.